So we see card descendaba ku VOA Ndebele.
Na kwezekuseni mthwakazi ngolwesine mhlaka 16 kumpalakazi 2021 igama ngontungameli Nkomo nazi ezihamba phambili. Inani labantu ababulawa yi-COVID-19 ngosuku likhwele ngesilinganiso esikhulu izolo laya kuchumilane 14. Inhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition ithi umhlangano wayo wokukhetha inkokheli entsha uchithwe ngabasekeli bezanu-PF kobulawayo izolo. Abahlali belokishi lePhumula South kobulawayo sebethwele nzima ngendwangu ezikhwela phezu kwezindlu zibulalele mpahla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha lwezempilakahle luthi kubhubhe abantu abalitshumilane 14 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Ababanjelwe umkhuhlane bazinkulungwane ezine ezilamakhulu edlula amathathu 4,367. Lokhu ngokwakuqala esikhathini eside ukuthi i-COVID-19 ibulale abantu abaningi kanje ngosuku. Abaphethwe yilo mkhuhlane sikhuluma nje bakhwele baya kunkulungwane phose ezingamatshumi amahlanu 46,378. Asebebhubhile bakhuphuke baya kunkulungwane ezine ezilamakhulu aphezu kwayisikhombisa 4,759. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokwenqabela lomkhuhlane izolo njalo bazinkulungwane phose ezingamatshumi amabili 18,253. Abahlatshwe esibili bazinkulungwane phose ezilitshumi lanhlanu 14,747. Siqoxele siphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance yona ephatheke kunhlelo zokulwisana le-COVID-19 umnumzana uSenisipanda.
Uhlobo olutsha olwe-COVID-19 okuthiwa yi-Omicron lukhanya lumemetheka esifunguzane esikhulu. Ngakho uzulu wonke uyakhuthaza ukuba alandele izimiso kanye lezixwayiso ezivelela kwabazempilo kahle lalapho ezivelela kubafundisi nxa sikhuluma labo emabandleni ukwenzela ukuthi sizame ukumisa ukumemetheka kwalo mkhuhlane. Njalo siyazi ukuba sesiya kukhefu, abantu abaningi bayafuna ukubuthana, ngakho kuqakathekile ukuthi izixwayiso lezo sizinanzelele. Njalo ngifuna ukukhuthaza labo abangafunyana belalo leli gcikwane, noma umuntu acabangela ukuthi ulalo, ukuthi bantu hlala ngekhaya nxa ulalo leli gcikwane, noma usubanjiwe ukuthi ulalo, akuhlale ngekhaya ukwenzela ukuthi ungathelela abanye. Ngoba abantu abaningi uyatheselalo kodwa lokho efuna ukungena edrobheni, ufuna ukwenza ezinye izinto, wena ukwazi ukuthi kodwa ucabangela ukuthi ulalo leli gcikwane, kungcono uhlale ngekhaya kuhambe abanye besiyayenza ishopping lezinye izinto.
Ukhuluma ngokuqakatheka kokulandela iziqondiso zabezempilakahle mayelana ngalomkhuhlane, ungathi bayazilandela yini abantu?
Udube sesilalo ukuthi abantu abaningi kabalandeli izimiso eziphiwa abazempilakahle abe-Ministry of Health. Njalo ke siyananzelela ukuthi udaba lokuthi umuntu agqoke imask ngendlela eqondileyo, abaningi umuntu uyabe le mask kodwa ingaphansi kwamakhala, lokhu kutsho ukuthi kuyabe vele kungancedi lutho. Ikanti njalo abaningi ukusanitize lokugeza izandla basakwenzi, balokhu bebamba ubuso babo ngapha ethinta ezinye izinto. Njalo abantu bayasondelelana kakhulu. Siyananzelela ukuthi kumbe kusemabhanga, kumbe kulapho kushopwa khona, kumbe kulapho kwenziwa izinto ezihlanganisa abantu abaningi. Abantu abasakunanzelela ukuthi bamelane khatshana lakhatshana. Njalo sinanzelela ukuthi kule ndawo lapho kunathwa khona, okuwoswa khona izinyama, emalokitshini ethu, endaweni ezehlukeneyo, abantu bayabeminyene bengalawo amamaski njalo bengalandaba lokuthi lumkhuhlane ungamemetheka. Ngakho siyacela abantu ukuthi kulokuthi simelele ukuthi sichithwe ngamapholisa, asizinukeni amakhwapha, kube yithi esimakhatshana lakatshana esigcinayo impilo zabanye abantu.
Umnumzana uSeni Sfanta ngowenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance. Inhlanganiso yeCrisis in Zimbabwe Coalition ithi umhlangano wayo omkhulu okuphetha umnyaka njalo obukhangelelwe ukukhetha inkokheli entsha annual general meeting uchithwe ngodlakela ngabasekeli bezanu-PF izolo. Umhlangano lo ubuqhutshelwa ehoteleni yeRainbow kobulawayo. Abasakhulayo laba bavikwa betheleke bengasadlanga nkotshana, batshaya abanye njalo bawisa amatafula besithi abantu ekade besemhlanganweni lo kumele bachitheke ngoba kungumhlangano we-MDC. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso ye-Ibhethu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo obekhona emhlanganweni lo, yena othi uzibonele ngawakhe
ukuthi umhlangano ophakathi kwabuya abantu ababevela ebandleni elezanu-PF balethwe ngezimota. Ngibabone ngamehlo ami, yibo abafike bachitha lowo mhlangano abantu bezano. Abanye ngiyabazi, abanye bathethwe abazihlalise kakatha, abahlalise kakatha abathengisa lapha emgwaqweni lo u-5 Street. Yeah, 5 Street.
Bechitha umhlangano lo abantu laba bebesithini kahle kahle?
Bathe abafuni kwenze into ze-MDC lapha, kabahambe bekwenze bezenza kibo emashonaleni. Yabo ngabanye kodwa kulabanye kodwa besihlanganisa izindebele lesitshona. Bakhona abathayiweyo kulodaka, amadaka amabili athaywe ngamampama phambi kwami, ukhona othaywe ngempama ebuhlungu esibili. Ngikukhangele ngamehlo. Bathayiwe abantu, izinto zifike zawiswa zawisa izinto zehotelini. Okuluhlupho yikuthi iRainbow izanu iyakukhola ukuthi into yabo, so uma sokusenza izinto ehoteleni yabathi ngeyabo baye becabanga ukuthi sebedeleliwe. Kodwa okunye oda ababuye bekucabanga bebesithi umhlangano we-MDC, babuye becabanga ukuthi umhlangano we-MDC engakwaziyo, ngoba before that bekubuye amapholisa ezama ukuzomisa umhlangano lowo, azama lokubisa amapholisa amanye kube ama-plainclothes bazama ukuletha amapholisa e-central. So ngiyakucabangela ukuthi amapholisa angabe eyiwo adalele enkemenkeme yakuhamba adinga izigebenga zezandla.
Usuke waqhubeka yini lo mhlangano kumbe uchithekile kokuphela?
Mina ngisengasuka ngahamba ngoba ngendlela odawa izinto sezizo zona, kangazi ukuthi ungabe kuqhubekile. Lalobo ungaqhubekanga ngikhothi kulezi nqumo ezingabe zenziwa ngabantu abaningi basuke bahamba. So iningi labantu lisuke lahamba. Kodwa lokhu kungisibonela sokuthi izigebenga lezi ziyethuka, ziyaphanika ukuthi abantu uma bengahlangana bangadliwa kukhetho luka-2023. Mbona yinto oda ngibezwa nje ukuthi hayi abantu laba abalefiye yokuthi abantu abahlanganayo sebekhuluma ngabo ngayive noda mbezwa nje bedobhela amaphepha we-agenda lani bekhuluma ngokuthi kuthiwa zanu khona lapha.
Bakhona abanye abaloba enkundleni zokuxhumana lapha Fuzwayo abathi udlakela lolu lungaba lubangelwe ngabanye abaku-Crisis in Zimbabwe Coalition ngoba kukhanya kulokulwisana kulenhlanganiso.
Hayi labo babhala okokucabangela mina abantu ababuyile mbabonile abantu abachaya abantu mbabonile abantu abenze konke lokhu mbabonile manje asidlakela olubangelwe ngabantu odabe ku ADA ndidlakela olubangelwe ngabantu ababuyileyo bangabhala bakubhala hanti abantu be social media ngama analyst but mina abantu ababuye benza konke bembakhangele ngabantu embabonile ngaba bazi
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngowenhlanganiso yeibhetshu likaZulu kodwa isiphathamandla sogatsha lwabasakhulayo kuZanu PF umnumzana Mabutho Moyo utshele iStudio 7 ekobulawayo ukuthi abadale udlakela lolu ngamalunga e-Crisis in Zimbabwe Coalition alwisanayo hatshi abatsha bebandla lakhe
izizalo phezulu ibhizi yathosebenzisela ukhetho lwama-province abantu babhizi basabalele kuma-districts bakhampena erimbotheni sathi yasikhadwani sidiliza umhlangano esingayizayithwanga kuso
bathi abantu abafikileyo bathi abanye bayabazi ngamalunga enu lanxa nje bengabaqambanga ngamagama
ngabe ngabantu abazodoka vele baqambe ngamagama kube le post efakwe ngu-Pride Mkhono ilunga ye-Crisis International bona bambe bathi bayi-Coalition of Crisis kumbe bazithi bayini into le kukhanya kule 2.6 million US dollars eyadliwayo so ekhethweni leli kube lama-faction amabili and sokuqalayo sokusobathi kule faction ezanqoba abanye bahle bafake i-signal xa kwangena abantu abaningi kakhulu ngibona ividiyo nje lapha ku-Twitter
ngezinye indlela udayi ngabantu be-crisis abalwisanayo abalwabodwa lina njengezanu PF alilani lakho lokho
thina silani lakho lokho zakufadela nje ama-screenshots la made ngiwabona nje lapha ku-social media ngale ndlela zokuba kuthuma Pride Mkhono ngizawuthola ukuhle khona kobulawayo nje hhayi bembola nje khona ama-sections exoxa labanye abantu hhayi ukuzondile uganuni wabo kuthi uthole ama-death threats kuyabona abantu babembaqamba njengabantu be-opposition abantu bama-CFOs lawa ahambe ezana ancedisa abantu wona eyingamalunga e-MDC so thina uthi wesifake edabeni labo ayi think
Umnumzana Mabutho Moyo isiphathamandla sogatsha lwabasakhulayo kuZanu PF sixoxela ekobulawayo Abahlali belokishi lephumula South kwabulawayo babikwa sebethwaliswe nzima zindwangu ezikhwela phezu kwezindlu zibulale ama-asbestos njalo zibuye zidilize impahla. Inkundla ye-Community Podium yethule umfanekiso enkundleni ye-Twitter izolo oveza indwangu zihlezi phezu kwezindlu zingagqize qhakala. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sivinti.
Indwangu lezi ziyafika zikhwele phezu kwezindlu siyakwazi ukuba nendwangu vele idlala njani. Khonapho ngakuzala okukhanya kuyafa ama-asbestos njengoba siphakathi kwesikhathi sezulu sokule ngozi yokuthi izakhamizi sezilohlupho olokuthi nxa izulu lisina amanzi azagcwala phakathi ezindlini. Njalo eziyindwangu uhlupho lwazo kuthiwa ziya ngena even phakathi ezindlini zingathola ungavalanga kuhle bese zithatha lokudla okukhona phakathi so ke abantu bayakhala kanzima sikulo ukuthi akusatshiya lutho phandle umuntu kanje ngathi kumbuya wayo uyawatsha kumbe weqeda ukugeza impahla zakhe imigaya ukuthi ayitshiye phandle uyesaba ngoba lezi ndwangu zikhanya zihlukumeza abantu ngendlela eziphakemeyo so ke izakhamizi zikhathazekile kakhulu ukuthi kambe zadubeka kangaka zona zihlezi edolobheni kufanele ukuthi nga yenzo zenzalo emakhaya ngokunjalo abantu bahlukumezekile kakhulu ngempahla zabo ezifayo ama-window panes afayo le mpahla zabancabe kugesile phandle laphana eziphongukuhlakamezwa nje lazo zibulawa yilezi ndwangu.
Ugatsha olumele luluphathe lolu daba iluphi njalo luthini?
Well sikhangele ukuthi ugatsha olufanele lusebenzele indaba nguye umasipala ngokwakhe esebenzisa ugatsha lwama-rangers kodwa siyakunanzela ukuthi ama-rangers nxa inyamazane sezihluphe kakhulu labo basebenza logatsha lukahulumende olwe-wildlife labo ukuthi bancedisane so ke ngokunjalo imbiko sihanjisiwe izakhamizi ukuthi umasipala la yabona okokwenza esiliqiniso lokuba nakukhona okwenziwayo ngoba nxa kunanzela ukuthi uhlupho lolu soluphakeme kangaka sokufanele basebenzele be-wildlife njengoba nje
Ngaphandle kwendwangu lezi ungathi zikhona yini ezinye inyamazana ezihluphayo khona ngapho kobulawayo?
Yes, zikhona ezinyamazana ezihluphayo. Siya sathola futhi umbiko eGwabalanda lapho abantu abehlaselwa khona zinkawu. Kwazi sizathola umbiko ukuthi inkawu ibisihlezi endlini ingasaphuma kuyiloku izihlidlayela phakathi. Lako masine safonela bona bakamasipala, bona ama-rangers ukuthi bagijime bancedise. So ke uhlupho lolu lwenyamazana lukhanya lukhona. Kodwa inyamazana lezi eza ngekhaya lazo eqinisweni zithwalisa abantu nzima. Ikakhulu kwale kubophumla south ukuthi ngapha kubonkulumane 12 usikhethi siya kubogwabalanda emagogonos. Uyananzela ukuthi kuba la madongi ikakhulu futhi ephumula khona ngala madongi ahlukumeza abantu, abantu bayakomplaina bayakhala. Ingadi laphana bayalima amadonga ayangena adle, akwezi indawo izimbuzi yangena zidle, onkomo bayangena badle. So ke siyananzelela uhlupho solukhona lokuthi inyamazana sezisibanenge edrobheni ngaphandle kwalezi eze inyamazana zendle laze nezezinye esizifuyayo lathi sezihlukumeza abantu kakhulu.
Umnumzana Ambrose Sibindi ngowenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Seli kubonile na ukusemaphephandabeni. Izim Life ithi kulamasotsha amabili afele engozini yokubhewuka kwemota yawo emgwaqweni osuka ePlumtree usiya eMakorokoro izolo. Amasotsha la ebelanda umhlangano kamongameli yeMasoni Mnangagwa. INewsday ithi induna yeMaswingo uChief Murinye usexwayise umongameli Mnangagwa ukuthi ula ukunqotsha kukhetho luka 2023 nxa engekela ukulwisana lenkohlakalo elizweni. I-Chronicle ithi uhulumende useqinise amanyathelo okuvimba ukumemetheka kwe-COVID-19 emingceleni yelizwe njalo usekhuthaze abantu ukuthi bekele ukuhamba-hamba ngekhefu lekhisimusi. Sogu isikhathi sembiko yenu.
Salibonani, salibonani ekuseni. Nivuka njani? Hayi, siyabonga bakithi. Siyabonga. Sibonge nje zonke izinkulumo ezikhulunywayo, zizwayo ngoba hayi thina indaba sidlala esuku zonke bakithi. Ibuthi lizwe leli selithanda. Into uma ithandwa ithanda. Hayi ukuthi singama-politician. Hayi, silalela kuphela nje sibeyazi ukuthi kumi kanjani. Yini okuguqukayo, yini okulokhu kusiya phansi. Ilizwe liyavuka na kumbe ilizwe lisiya phansi na? Hayi, sibonge laphana kulo mngani wami laphana omunye okhulume ukuthi uzawuthi imigwaqo yalungiswa. Lami ake ngibe le big question enjalo ukuthi kathi imigwaqo elungiswa ilungiswa ngaphi? Labanye abantu angizobe njalo bethi imigwaqo siyalunga iyavulwa. Kithi bakithi siyasokola le Plumtree la, kula mgwaqo olungileyo. Ni Plumtree leyana bona uma wayikhangele ibhoda yesibili ubukhulu. Ingeyesibili ubukhulu yiyo futhi ibhoda yakuqala maybe yasebenza abantu kakhulu abantu belokuze abe Plumtree yaqala ukusebenza into ezifana nama-South Africa. Ibhoda kakhulu ukuthi angayiyo vele imigwaqo elungileyo lana odombodema labothekwane road leyana leleyo kuzinyama le. Kodwa siloke sisahamba emigodini. So khonaphana nje uvele from usedorobheni nje is about maybe 50 meters uma uphuma nje Plumtree uhle vele uqale nje vele ukuthwala nzima mgwaqo awuhambeki 50 meters. Imagine khonapho uyaze siya kumakulela 200 and something 100 ks. Uzothi ithola ukuthi manje siya ku-100 ks ngihamba maybe 6-7 hours wakwakubona ngathi khonokho. Hawu bakhithi imali ibhadala bangake emabhoda kodwa kuthi uyabhadala se-insurance ngiyani? Hayi, besitholele bakhithi manje.
Sarawanani balandeni baka Studio 7 njani lonke, ngiyalizwa liyakhuluma kodwa yinankani kodwa ngalo muntu othiwa ngugawu lothi ufuna ukuvotela kwapha emathebeleni ndinode. Hayi, lani wandibela upane khonapho ndingabe jotsholo kumele ngabangathi waphela upane muntu lo ma lesala emlane ekhuluma ku-Studio 7 inkulumo zakhe umnyaka lodlulele lapho wayekhuluma ngendlela enjalo. Yazi ngabona limvotela kathesi. Hayi, labe lehluleka lani, angazi kathi kehlulani lani kelethintsho change amayitiro man. Lika ichinchi simo man. Auka wala azumoto uvotera lo. Azumoto uvotera lo. Mperi nkulma zakai zi. Mkentari zizuzi kulma mla lile. Lapa ku voice America. Uka wala azumoto uvotera. Mutu fuzi chai sa mbesha la panse pungu le man. Paola ndekile lo panse limi wa simini.
Sanmonan basaz was 227. Ukhuluma lo uThulane kwaNdlovu enkayi osikhobokhobo futhi ngiyaphinda njalo kunini sithumela ama message lapho kabalwa lakho lapho sokungathi sokunenkitha bethabe futhi njenge ZBC ukuthiwa kubaleza amashona kuphela lapho ke lapho sokubaleza sikhalangeni kuphela ezibhalwa kwezindawo azibalwa incwadi zakhona zamani kungcono benu lilinganise liqathanise kubuye kahle lizwe eminye imbono evela indawo so ngathi studio 7 ngeplan ukuphela hayi tekani ukwenza kanjalo ngiyaphinda futhi igama lami uThulane Ndlovu kosikhulu khulu enkayi ngiyabonga
Sanbonani, sanbonani, basakazi baka studio 7, sanbonani, nabalaleli baka studio 7, ngiyabonga ukholeni mzoka mazoka tube ngelimi eGwanda nesikotini Ya, kuzima. Ya, bengilalele asakhe filimu. Omama bechaza ngendlela abashaya ngakhona ne-Gugulawund. Omama abahlupheka ngakhona ngendaba ye-Gugulawund. Abantwana abafa begijizwa amatraki esayidini lasembembeswane. Ya, indawo yayibuhlungu lento le ngoba ma ubheka le filimu le, ma ulalela inkulumo yabomama labo. Noma obaba labo ngoba ukhulumile omama ukukhulumile obaba bengilaleli angicathanga ukuyilalela lo nkulumo sesingayicima ngoba kubuhlungu okwakusenziwa nguhulumeni wezanu kubuhlungu okwenzeka ngingazi abantu abanjengoba gawule ma besizwa inkulumo ezinjengalezi ma bebona la amafilimu esakhe filimu ukuthi bona bathini ngiyamuzwa ugawule manje uyakhuluma uthina ulwela ukuthi abe ngumphathi wezanu emathebheleleni nothi uyovotelwa ngubani ugawule ngubani kodwa umuntu ongavotela ugawule ukuthi abe ngumphathi kubuhlungu ngendlela umama lo akhuluma ngakhona ukuthi washaywa ngengoso bekhunyuliswa omama phakathi kwabantwana phakathi kwabakhwenyana phakathi kwabomamazala into eyayisenzeka ngendlela ma ngiyilalelisisa kahle indlela ababebashaya ngakhona kuseseyindlela laba ababebashaywa ngakhona eFlabos ngesikhathi sempi mina bengiseFlabos ngesikhathi sempi endani yasekankabezi amazalo laze beshaya obaba beshaya omkhulu hhayi ngenswazi ngengoto bebabulala
Studio 7 Salbonani zishobo ezinhle ezithandekayo bantu bakaNkulunkulu ngiyalibingelela lonke nje zihlobo labangane yimi uzikode ngilapha kwelaseBotswana ngingabala elinye iphepha lapha izolo lapha ade lisithi the Zimbabwe Anti-Corruption Commission ZACC has identified the Zimbabwe National Road Administration ZINARA Vehicle Inspection Department VID and ZRP as the most corrupt state departments. They pocketed at least not less than 200 USA a day. Studio 7 asimanga iphephalele ndibone lapha izolo kwenzakala kimi mina zikode ngatshayisana layo mina iroadblock 10 kilometers to Plumtree eyama VID ngize ngika amapholisa angcono iVID leli lahluphana lami lifuna 20 USA ngenxa yeindicator anjela ukuthi iyatshaya kodwa ibuyicitshe laba abantu bacorrupt undodalwana ucorrupt ngiyamazi ngamqamba lokumqamba nomnyama oqathole intama enkala kade ngangendle
abalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001-202-465-0318 zingene kwezivela kwamanye amazwe. I-Voice of America ithi abakhokeli bamazwe ase-Afrika sebekhuthaze ohulumende babo ukuthi bafake imali enengi kungatsha zempilakahle ukuze benelise ukulwisana lemikhuhlane efana le-COVID-19. Umsakazo munye uthi umongameli weRussia umnumzana Vladimir Putin lomkhokheli weChina umnumzana Xi Jinping babe lomhlangano besebenzisa inkundla zabo mabonakude izolo. Umhlangano lo uza ngesikhathi kudlondlobala ukungezwani phakathi kwamazwe ababili lava lamazwe asentshonalanga. Singene kudaba lweMelika. Umongameli Joe Biden wethekelele esigabeni seKentucky ukuyazibonela umonakalo odalwe isiphepho kulumango kanye lakwezinye izabelo eziyisithupha. UBiden ubhode emadolobheni atshiyeneyo eKentucky ehlangana labantu abadilikelwe izindlu kanye lababhujelwe izihlobo labangane kulumonakalo. Isiphepho lesi sibulale abantu abedlula amathumi ayisikhombisa lane 74 eKentucky, njalo sibulale abedlula ithumi lasithupha ezabelweni ezigoqela iMississippi, iMissouri, Illinois kanye leTennessee. UBiden uthembise abantu laba ukuthi bazathola uncedo lokwakha kakutsha kuhulumende wakhe. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe umnumzana Tim Moringai, yena ohlala e-Ohio khonapha eMelika.
Into eqakathekileyo uma ngumongameli welizwe ikutshengisa abantu ukuthi ulabo ngezikhathi ezinje. Kubuhlungu kakhulu ukulahlekelwa ngama-investments anjengezindlu, but premier of all abantu labantwana asilahlekele ngabo by this tornado. So ukuhamba kukamongameli welizwe uBiden esiya eKentucky kuqakathekile ngoba it shows the humanity of the presidency, not the president but the presidency, le government belizwe.
Ekona kuyini kahle kahle okuphuthumayo abantu laba abakudingayo abangancediswa ngakho?
Sibone umnumzana Biden thembisa ukuthi bazancedwa with their livelihoods, abalahlekelwe imuli. It's always good ukuthi babone labo ukuthi abantu abaningi are concerned about them. Uncedo abangalinika abantu laba is ukuthi FEMA siyakwazi ukuthi iye hamba phambili to assess ama damages and then reimburse abantu to start again. So uncedo oluningi okakathesi is maybe current situation badingelwe indawo zokuhlala for the meantime, because siyakwazi ukuthi kathesi sokubanda lakho and sokuyiwinter, and i-construction eziningi will have to take place spring le summer. But kathesi I think uncedo is accommodation, school districts yabantwana, jobs for abantu ababe move from one place to the other, because siyakwazi ukuthi sometimes they might need to move out of state to get accommodation, schools for their children, lemisebenzi eminingi.
Umnumzana Tim Moringai uhlaziya ezombusaswe. Siziphethe ngebezihamba phambili. Kubhubhe abantu abalitshumi lane 14 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Lokhu ngokwakuqala esikhathini eside ukuthi umkhuhlane lo ubulale abantu abaningi kanje ngosuku. Inhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition ithi umhlangano wayo wokukhetha inkokheli entsha uchithwe ngabasekeli be-ZANU-PF kobulawayo izolo. Kodwa abe-ZANU-PF bayakulandula lokhu. abahlali belokishi lephumula South kwabulawayo sebethwele nzima ngendwangu ezikhwela phezu kwezindlu zibulalele mpahla. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.